ukuthi amalungu MDC Alliance aya kuzana uPF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku TV lasema radioeni abaqanjwa ngamabizo abantu nje ababuthelelwa indawo one indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZanu PF abavela kuhlangothi lwe MDC Alliance ngamanga joko ngoba khonapha kumthwakazi angiboni mina indebele liqwanileyo ekhanda elingaya khuthama emthunzini bekababumnangagwa umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwambhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni ngoba ngathi ngakhangela isizwe samandebele alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi segugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungakuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuzanu PF ayahamba lempahla yebandla? Ungasela uthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba yinto eyayihluthunelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqekeza endlini yami mhla ka-26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imbhobho enjengama AK-47 bevale amehlo, bevale amakhanda, qhanya amehlo kuphela. Bathatha impahla zami zephathi esizibiza sisithi iregalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu be-MDC sezikhitshwa ku-TV lasemaradiyweni lakumaphephandaba abantu betshela ukuthi zimpahla zabantu asebekhalala ibandla le-MDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZANU-PF njalo akula mpahla zethu ezihanjiswe kuZANU-PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu, ezinye izimpahla ebezitshontshwe ezindlini zabantu zisenza abantu bona laba izigilamkhuba abantu bezanu-PF abakhokhelwa nguye umnangagwa owayevele ehamba lamabutho ayehlukuluza uZulu esusela ilizwe lithatha lithola uZibuse ngo-1980.